Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhulunywa nguminister uZiyambi Ziyambi ayikho okuyindlela izanu ephila ngayo. Ubika abayikho abakwenzayo. Umnankagu asezama ukukwenza uzama ukuthi agezise lolu bhixo solukhona. Awusagezisele amazwi akomo ungavele wakhulume. Awaginyeki ukuthi wabisele muva sevele aphuma.
Abinhlanganiso ye-Law Society of Zimbabwe bathi sebelobele umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi befuna achasise ngokuchothoza imithethwandaba akwenzileyo esithi isetshenziswa izitha.
We're informed by the minister of Botswana that it is their government policy to vaccinate all Zimbabweans. Zimbabwe is ready to also vaccinate those.
Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi eleBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni ye-COVID-19 kungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuhlala kumbe kabalawo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziveza ukukhathazeka ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zizahlala kuma-quarantine centers zizibhatalela nxa zingelawo amaphepha aveza ukuthi kazila mkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-Law Society of Zimbabwe ithi isilobele umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi incwadi imxwayisa ukuthi ayiphe ubufakazi bamazwi yakhe okuthi imithethwandaba yeZimbabwe isetshenziswa izitha zaphandle. UZiyambi wethule amazwi la ethukuthele phezu kwesinqumo esethulwe yi-High Court ngomgqibelo esokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wephule umthetho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kukamnumzana Luke Malaba osuswe isinqumo lesi esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Ngemva kokudlithizwa nguZulu, uhulumende wethu le umbiko izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lesinqumo se-High Court phezu kodaba lukamalaba. Umnankagwa laye wethule umbiko ofanayo enkundleni ye-Twitter esithi uhulumende wakhe uyayihlonipha imithethwandaba kanye lezinqumo zayo. Wengeze wathi uZulu weZimbabwe jikelele kungakhathalekile ukuthi umuntu ungubani kumele ayihloniphe imithethwandaba. Umnankagwa uthe njalo bayakuhlonipha ukuthi izinkantolo zisebenza zizimele kungela kungenela kwabezombusazwe. Lanxa kunjalo, umkhokheli we-Law Society of Zimbabwe, umnumzana Wellington Magaya, utshele iStudio 7 ukuthi amazwi kaZiyambi ahlambaza imithethwandaba. Ngokunjalo uthe bafuna abaphe ubufakazi bokuthi ngempela kulezitha ezisebenzisa imithethwandaba. ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Isenzo sika minister uZiyambi Ziyambi abantu ukhanya ngani kabazange bathanda ukuthi basihlazise ngokuqinisekileyo njalo bazikise imibono yabo. Ngaba kwenzile khonokho bebezazwisisa ukuthi indaba le ilesisusa. Isisusa sayo yonke indaba le siyikuthi umbuso kaMnangagwa uzike ekuphileni ngodlame langesilungu esingathi ngama threats izikhathi zonke. Kusukela ekutheni konke lokhu kusukela isusa sakho siyukuthi umbuso kaMnangagwa wona vele uqala ukuba khona kuze ukuthi usesembusweni. Kwasukela ekutheni wathatha umbuso lo ngodlame esingathi ngesilungu yikhu. Umuntu othatha umbuso ngodlame ngezinye indlela uvele wephulile umthetho. Konke akwenzayo akukho emthethweni ngoba vele ungene ngendlela engaqondanga. Sokusitsho ukuthi lalapho esesikhundleni eqhubeka ebusa uzaqhubeka esebenzisa indlela zonke ezephula umthetho.
Yena uMongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyayihlonipha imithethwandaba kanye lezinqumo zayo zonke lanxa nje ezinye engavumelani lazo. Ungathini ngalawo mazwi?
UZiyambi Ziyambi ufana noTitis othi nxa ekhonkotha esenza akwenzayo ekwenza ngoba ekhuselwa ngumnini umnikazi ukuthi akwenze aze ayehlokoza laphana alume abantu ngoba umnikazi uyakuvumela ukuthi kwenzeke lokho. Ukuphenduka kwaMnangagwa esebuya ekhuluma esithi yena hhayi imthethwandaba nemithetho yelizwe bayayihlonipha ngitsho lesisekelo sombuso konke lokhu akukhuluma yize nje lizabalele kuyindlela nje yokuthi ngoba uyakwazi ukuthi inkulumo kaminista wakhe ayikhulume ministro wakhe wenze okwenziwa okufana lomntwana egumeni abadala nxa behlala bekhuluma benyere bekhuluma izinto ezingaqondanga. Umntwana abesesuma laphana zikhulumele ahlale kuzwa kukhulunywa ngkhaya engakwazi ukuthi yinto ekhulunywa ngasese akumelanga ayikhulumele obaba. Manje uMnangagwa njengomzali usebona ukuthi umntwana usephambanisile sezama ukuthi azame ukuthi akline le nto enziwe nguminista wakhe. Kukanti-ke uvele sokungemuva kwendaba ngoba eqinisweni siyakwazi ukuthi okukhulunywa nguminista uZiyambi Ziyambi yikho okuyindilimba yikho okuyindaba yikho okuyindlela izanu ephila ngayo ubika abayikho abakwenzayo. UMnangagwa sezama ukukwenza uzama ukuthi agezise lolu bhixo solukhona alusagezisekeki amazwi akomo ungavele wakhulume awaginyeki ukuthi wabisele muva sevele aphuma usezama nje ukuthi acole alolonge akuyi kuphuma lutho. Abantu bayamazi ukuthi uMnangagwa uyisima kanjani njalo labafana bakhe laba sesibazi ukuthi bangabafana banjani bangabantu abanjani. So inkulumo kaMnangagwa kale akufanelanga sithi nxa siyikhangele siyikhangele njengokuthi inkulumo yomuntu oqotho akunabuqotho enkulumeni kaMnangagwa.
UDokotela Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Abogatsha lwezempilakahle bathi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela iCOVID-19 selikunkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 600,579 kuthi asebehlatshwe eyesibili sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 231,375. Ababulawe yilomkhuhlane izolo babili njalo abatholakale belawo bangamashumi amabili lantathu 23 asebefunyenwe belawo bonke kusukela nyakenye sebezinkulungwane eziphose zifike kumashumi amane 38,595. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shaba uthi eleBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni yeCOVID-19 kungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuhlala afaneleyo kumbe kabalawo, kubika umqondisi Dube.
Ushaba okade vakatshele omunye wakhe wakele Botswana ngolesibili uthi uyajabula ngesithembiso seBotswana esokuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kuleli lizwe. Bekulokukhathazeka ukuthi abanye abeZimbabwe abahlala eBotswana kakhulu abangene ongekho emthethweni balakho ukweqiwa ngesikhathi sokuhlaba iJackson yeCOVID-19. Ushaba uthi uthenjisiwe ngumphathi Ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe uDokotela Lemogang Kwapi ukuthi akulamuntu ozatshiywa phandle umkhankaso wokuhlaba iJackson yeCOVID-19.
We were informed by the Minister of Botswana that it is their government policy to vaccinate all Zimbabweans.
Siyazisiwe ngumphathi ntambo wakwele Botswana ukuthi kuyindlela yabo yokuthi bonke abeZimbabwe behlatshwe ijekiseni. Siyakubongela lokhu. Lathi sizahlaba bonke abeBotswana abahlala emizini esemngceleni yeZimbabwe.
Zimbabwe is ready to also vaccinate those people.
Kodwa abeZimbabwe leBotswana bathi bazabona ngezenzo ngoba besethuswa ukuthi uma begcwalisa amaphepha okuhlatshwa kulalapho kudingala ukuthi kulotshwe inombolo yephepha lokuhlala eBotswana i-residence permit. Umnumzana Mthabisi Dube uthi kudingakala kwe-information le. Ungatsho ukuba labo abanala maphepha okuhlala eBotswana bazakuba esemsileni ekutholeni iJackson ye-COVID-19.
Siyezwa ukuthi eleBotswana lizavaccinate abeZimbabwe kodwa esizibuza khona ukuthi kungani uma kufilwa ama vaccination forms kufunakala i residence permit number uma ungelayo kwenzakalani indaba kudingakala konke lokho.
Kusenjalo ushaba uthi kulokuningi amazwe mabela azawuhlafuna emhlanweni obanjwa umnyaka wonke oyibhayi National Commission okhokhelwa ngumongameli Mokgweetsi Masisilo Emmerson Mnangagwa. Lo nyaka lithuba leZimbabwe ukuba yinkundla yalo mhlangano. Ushaba isithi bakhangelele ukuthi mhlawumbe ungaba seVictoria Falls ngoba idolobho leli selihambe isibanga esithile uhlabeni abantu iJackson yeCOVID-19.
We are not yet set or agreed where the venue could be.
Asikavumelani ukuthi umhlangano uzabanjelwa ngapi kodwa ngenxa yesibanga esesihanjwe kuhlabeni iJekiseni yeCOVID-19 eVictoria Falls. Umhlangano lo ungabanjelwa eVictoria Falls.
Victoria Falls. This meeting could be planned to happen in Victoria Falls.
Kwezinye indaba ushaba uthi eZimbabwe likhayelele ukungena kuhlelo lobholoho lweKazungula kodwa uthi iZimbabwe iqhubekela phambili ngokuthuthukisa umncelo weBay Bridge uze uqhubeke ukhanga amalolo athwala impahla evela emazweni achiyeneyo. Kulokho esabela ukuthi eZimbabwe lizalahlekelwa imali eningi kulandela ukuvula kwebholoho leKazungula lona lixhumanisa iBotswana leZambia njalo libonwa njengomkhandlo ongenisa amalolo empahla kumkambo osenyakatho yeAfrica. NginguMqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Izakamizi zelokishi lemganwini kobulawayo zihlaba umkhosi ngamanzi eziwathola empompini angahlambulukanga osokubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihuto. Lokhu sokudale ukuthi abenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residence Association bathathe amanyathelo. Kubika obatabile Masuku.
Izakhamizi lezi ziveze ukukhathazeka okukhulu ngesimo samanzi ababhekane laso besithi amanzi aphuma empompini encolile njalo elephunga elibi okokuthi bengaqinisela abawanathe acina ebagulisa. Umnumzana Ambrose Sibindi siphatha amandla seBulawayo Progressive Residents Association uchasisa ngobunzima obubhekane labantu abahlala emganwini.
Siyananzelela ukuthi kulezindlu kumbe kulesigaba elokitchen lemganwini lapha okuphuma khona amanzi angathi ale contamination esingathi ngamanzi angcolileyo. Izakhamizi yachuthi kungathi kulesuwa phakathi kwalawo manzi ngokunjalo-ke izakhamizi zihlabe umkhosi. Lathi ekufikeni kwethabo ndaya amanzi lana akhanya sibili kwesikhathi uzwa kungathi kulo mnuko othile ongathi awumuhle.
Esinye isakhamizi semganwini unkosikazi Nobuhle Juma uthi okwenzakala kibo kuzafana lokwenzakala eluveve nyakenye.
Kunzima esihlangane lakho ngoba kathesi asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani kumbe kuzafanana lokweluveve. Wonke umuntu uyagula endlini akula oncedisa omunye. Sekuyikutshintshana i-toilet.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi ikhansili yathumela iqula lezempilakahle ukuthi liyehlola abagulayo lokubacebisa ukuthi baye emaklinika.
Sathola ama reports ukuthi kulendawo emganwini lapho amanzi angani aphuma engahlanzekanga, ama water quality complaints. Sesithole la ama reports, i-council yathumela ama team amathathu ngempila kahle yahamba siyakhangela ithatha ama samples ukuthi icheke amanzi ukuthi aminjani. Babe ngena ezindlini lezi kade sithole khona ama reports ukuthi kulabantu abangezwa kuhle, sihamba silandelela ukuthi nanzelele ukuthi abanye babehambile esibhedlela. But abanye sacebisa ukuthi abahambe laseclinic lapho abazancediswa khona. Esocebisayo kathesi izakhamizi ukuthi nxa sivula impompi singabona amanzi angani alekhala esingayijayelelanga, siyacela bakithi ukuthi sibilise amanzi singakanathi.
Unkosikazi Mpofu wengeze ethi i-council izalungisisa indawo lapho amapayipi adabuke khona, ethi njalo okwamanje i-council izahlala ivulile amanzi emganini ukuze ingcikeza ehleli empompini iphume.
So i-council ithe sinanzelele lokhu ukuthi ezinye impompi zike zahlala amanzi engabi maningi ku-system, ivulile amanzi esingathi uninterrupted water supply to ama-areas lawo a-affected emganwini. Epush anything nxa kuphakathi njalo uthi abantu bethole amanzi. Okunye futhi esikwenzileyo sinanzelela ukuthi kwezinye indawo kule stitchi ezidubukileyo kulamanzi apompozayo ama water base. Esesikwenzileyo njengecouncil sithumele njalo enye team ukuthi ilandelele izame ukulungisa and intensify ama repairs ama sewer base ama water base lama water leaks.
Izakhamizi zemganini zithi amanzi abe sithi nxa engahamba esephenduka acina esephuma empompini elephunga elibi njalo elombala oluhlaza kumbe omnyama. Lokhu kwethusa abaningi asebesesabela ukuthi bazagcina besehlelwa ingozi inye ehlela izakhamizi zeluveve nyakenye. Ngomnyaka ophelileyo kubhubhe abantu abalitshumi lantathu i-13 kuthi abazinkulungwane ezimbili bagula ngemva kokunatha amanzi angcolileyo elokitshini leluveve. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku-Livestock lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa isizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abanye bizimusi bakwele Melika bakhala ngokuthi lokhu bethwele nzima ukuzwisisa iziqondiso zabe-Centers for Disease Control and Prevention zokuyekethisa ukugqokwa kwamamaski ukuzivikela ekubanjweni yi-COVID-19 kwalabo asebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni ye-vaccine. Iningi labohulumende bezabelo babikwa sebekhululekile ukubeka ezabo iziqondiso ezibavumela ukubana abantu bangene emavinkilini begqokile kumbe bengagqokanga amamaski, ikakhulu labo abayabe sebehlatshiwe amajekiseni awe-vaccine. Umeli kamongameli weMelika obona ngomsebenzi wenguquko yezomkhathi, u-US Climate Envoy John Kerry, uhlangene nophathintambo wezobudlelwane be-German lamanye amazwe omhlaba, u-Heiko Maas, esikolweni salelo lizwe i-Berlin. Lo mhlangano bawenze ngaphambilini komhlangano omkhulu owenzelwa kweleScotland ona lo mnyaka ophathelane lenhlupho ezibhekane lezemvelo emazweni womhlaba zibangelwa yikuguquka komkhathi. Umongameli Emmanuel Macron wakweleFrance ube lo mhlangano ngolwesibili lenkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika kanye lenhlanganiso lamankampani akweletisa imali emhlabeni jikelele esigodweni selizwe lakhe iParis. Lo mhlangano ube ungowokuzama ukudinga indlela zokuthi amazwe awe-Afrika athinteke kubi ngobhubhane olwe-COVID-19 iminotho yawo angaphathiswa njani ukuthuthukisa umnotho kanye lezikweleti ezivele zilawo lawo mazwe. Umongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa uhlangene lomunye wakhe wakwele Mozambique uFelipe Jacinto Nyusi eParis kwele France ngaphambilini komhlangano abanxuswe khona ngumongameli Emmanuel Macron ngoncedo lwemali abangaluthola enhlanganisweni eziphathisa amazwe omhlaba eyeParis Club.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zingelamaphepha atshengisa ukuthi kazilawo umkhuhlane we-coronavirus zizaqala zihlaliswe kuma-quarantine centers zizibhadalela. Kubika uThuso Khumalo.
Iningi labeZimbabwe laba bathi inyathelo likahulumende leli lizavimba ukuya emakhaya okuyinto ezakwenza bahlale isikhathi eside bengabonani lemuli zabo ezisekhaya. Isizalwane seZimbabwe obuye njalo abesikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ezimimbokodo unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi akuzwisiseka ukuthi uhulumende uselusolene uhlelo lokuthi umuntu angene ngencwadi ekhombisa ukuthi uhloliwe kwatholakala ukuthi akalalo igciwane.
Akuwona umbono noma isinqumo esihle emphakathini, ngoba lokho ngicabanga ukuthi kuzaphoqa abantu ukuthi bequmncele bengangeni ngokusemthethweni. Phela nizathi ma ngicabangela insuku engiziphiwe noma insuku engizicelile ukuthi ngiyekhangela lami ekhaya, ngikhangela abadala, zizabe zizincane bese kuthiwa kangiqale ngivaleleke thothi mhlawumbe uhambela umkhuhlane.
Ekhuluma labezindaba izolo ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo, umphathi ntambo ogatsha lubona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwanga uthi izizalwane zeZimbabwe ezibuyela ekhaya zizaqala zigcinwe endaweni ezithile zingakavunyelwa ukuyahlangana lemuli zazo. Labo abagciniweyo kusamelela ukuthi kubonwe ukuthi abalawo yini umkhuhlane we-corona bazazibhadalela indleko zonke zokugcinwa kwabo. Abatholakala belalo umkhuhlane we-COVID-19 labo kukhangelela ukuthi bazibhadalele imali yokwelatshwa lezinye indingeko ezibhedlela ababe bevalelwe kuzo. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lesi sinqumo esenziwe nguhulumende engazange acabangisise kahle.
Abantu bahamba ekhaya nje for isikhathi esifishane kakhulu, then for 3-4 days, 3 days, 1 week. Manje mase kuthiwa sebezagcinwa kunzima kakhulu. Besicela thina ugovernment waseZimbabwe ukuthi elonge umuntu elazi incwadi ezimvumelayo ukuthi u-COVID free akangeni elizweni. Siyacela nje ugovernment waseZimbabwe ukuthi hawu abantu baphila ngokube lokhu begijima bengale emazweni angapha bekula amazwe bedinga into engabaphilisi abacatshangelwe.
Loba nje imingcele eZimbabwe besavaliwe, labo abalencwadi ezemthethweni zokusebenza kwele South Africa bebelokhu bevunyelwa ukungena lokuphuma elizweni. Bekudingeka kuphela ukuthi babe lencwadi ezikhombisa ukuthi abalalo igciwane le-coronavirus. Bese kulensolo eziningi ngalezincwadi njengoba abanye bekubikwa besebenzisa ezamanga okuyinto ebifaka izihlobo zabo engozini. Kodwa abaningi bathi bekungcono kusetshenziswe lezincwadi njengoba ukuvalelwa sekusitsho ukuthi sebezaqeda phezu kweviki bengakafiki emulini zabo, kanti ke bazabe sebefuneka lasemsebenzini kwele South Africa. Isikhulume sebandla le-The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi iphutha elikhulu kulesinqumo ngelokuthi uhulumende athi laba bantu bazibhadalele indleko zokugcinwa kwabo.
Angiboni kuyisu elihle ukuthi abantu labo abasuka ngaphandle kwelizwe nxa befika elizweni kuthiwe bavalelwa ngezimali zabo, ngoba siyazi ukuthi iningi lamaZimbabwe angaphandle kwelizwe awalayo yona imali yokuthi azithengele okuya ethunjini. Kukanti nxa sesibengezelela futhi umthwalo ongaka, uhulumende ngibona ngani uzathi sithi uzama ukuvikela kumemetheka komkhuhlane agcine eseumemethekisa ngoba abantu bazabe bengasangeni ngendlela eziyizo elizweni.
Abanye bakhala ngokuthi ngesikhathi uhulumende esanda kwethula uhlelo olufanayo i-coronavirus isanda kufika nyakenye, bekulokukhonona okukhulu ngokungcola indlala lesiphathwe singesihle kunengi zalezindawo. Bebekhona njalo abebekhala ngokuthi bafike bathola i-corona kulezindawo ngenxa yokuminyana kwabantu. Unkosikazi Mthwangwa uthi uhulumende usahlolisisa ukuthi isigulane esibulewe coronavirus edolobheni leKhwekhwe kungabe besihlaselwe luhlobo lwecoronavirus esibulele abaningi kwele India na. Uhulumende weSouth Africa usanda kubika ukuthi izabelo ezimbili iGauteng elabe Zimbabwe abaningi leFree State sezingene kuhlandla lesithathu lokuhlaselwa iCoronavirus. Lokhu kulandela njalo imbiko ekhombisa ukuthi uhlobo lwecoronavirus oselubulele abantu kwele India lolumemetheke ngesiqubu eNgilandi. Omabili amagciwane la asengenile kwele South Africa. Sebe sedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha over 1.6 million abantu asebehlaselwe iCoronavirus kwele South Africa, kanti ke baphezu kwezinkulungwane ezingamachumi amathathu lesitshiyagalombili over 38,000 asebehlaselwe eZimbabwe. Mestulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguthuso Khumalo.
Kesizwe abalaleli bestudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala elizweni.
Mina ngoDanube owesomnene olalela istudio 7 kusukela ngo 6 part kweviki Chau 7. Ngiya ngihlelele futhi intambama ngo 7 kuze chau 9. Ngakho ke ngikholoko iStudio 7 ngithanda singitshela izinto ezimnandi ezidlalelayo.
Salibona ku Studio 7 nabobaba Ezra Jesus Banda. Mina nguChristopher Mazweli Khulu, uChairman kaTswela Pili. Yini uTswela Pili? Liqembu labantwana labadala bewuvumi. Lasungulwa ngo 2019 eGoli. Injongo kuyikuthuthukisa isikolo sayithi. Lihle ithendele likhala ligijima. Sasathenga istationary lefurniture ka 20,000 sihlanganisa zonke indleko zakhona phecelezi. Yikho besicela zonke izizalwane zakithi ebezingazi zisondele sithi gwaqa siphathisaneni. Abadala bethu besikolo sethu nabantwabethu nezihlobo zethu. Imvuma ngeyethu ngeyami ngeyakho. Okwamanje siphezulu kokwakha sokwakha ixiba lokuphekela. Izandla zingabaningi umsebenzi uba mlutshwane. Sithi phambili loTswela Pili kanye ne-executive asitshaleni sizavuka. Siyabonga kuStudio 7 ukusihlanganisa kumagumbi wonke amandla omhlaba. Sibusisiwe isandla esiphandle. Okhulumayo ngumgcini sihlalo kaTswela Pili uChris Mazweli Khulu wasekundawo.
Labo be kungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala eZimbabwe. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abenhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe bathi sebelobele umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi befuna achasise ngokuchothoza imithethwandaba akwenzileyo esithi isetshenziswa izitha zeZimbabwe. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi leBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni ye-COVID-19 kungelani lokuthi balamaphepha kumbe kabalawo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zingela maphepha atshengisa ukuthi kazila coronavirus zizahlala kuma-quarantine centers zizibhadalela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.